sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi nayo kwamanje andiri ngomfuko akuba ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngezulu. Ibuya nje incwadi zerekhodwe zezihambile.
Phakathi kwamakhansila angamathumi phosi ayisikhombisa asexotshiswe emsebenzini elizweni lonke ayisishiyagalolunye 9 ngawedolobha leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni. Ukukhangelela ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancis Town kwele Botswana ebulawayo amphitheatre kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwamakhansila angamathumi phosi ayisikhombisa asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisishiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya omnumzana Ian Makone. Amakhansila lawa asexotshiswe njalo ngozithi ungunobhala webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu ukubika omlondolozi Ndlovu.
Incwadi zokuwazisa amakhansila aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zivikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansila lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele yayikhothi lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danforth Ngadziwore othi kuyadanisa ukuphazanyiswa wemsebenzi eqakathekileyo enjengodaba lokulwisana lo mkhuhlane wekholera.
I trust the comments who are reading this committee who implement the policy together with the other
programs. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Hayi, asithi abantu khona ukuphazamisela abakwenzayo la. I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi nayo kwamanje andiri ngomfulo akuba nomuntu ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngezulu. Ibuya nje incwadi zerekhodwe zezihambile. Ngikubone ama-MPs anangu-13 ephumile. Kutho ukuthi-ke incwadi zama-councillors lezi zihambe zihambanelezane zama-MP angu-13. Mina msakazi ngiblema ubukhokheli be-TCC.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla leZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-TCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela ipati yeZANU-PF. UChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. UChabangu uyasebenzela iprojekthi yeZANU-PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-TCC ne-Senate ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. IZANU-PF kudala isebenza noChabangu. UChabangu kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayethe leyi into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never enter elections to lose them. We're the master team, we're the part of the people. We're looking at winning in these new by-elections because the people have come to realize who's serious about serving them.
Inani lamakhansila esexhothiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexhosisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotshwa kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9. Mpalakazi ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuyi umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempelaviki edluleyo. Abemuli nabebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe isekelo ukhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathi mtambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mugube ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuti. Umugube ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthetho ndaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu border post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimnodolozi Ndlovu.
Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla le-CCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Kodwa isikhulumeli sebandla elibusayo uMnumzana Marapira uhlala ekuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Raymond Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwebandla le-CCC.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba e-CCC kuyanika vele i-confusion, ingxabangxoza, isiyaluyalo. Ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo, bona ngokwabo abantu be-CCC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayo kuparlamenti kumbe bangayo kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene. Bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem. Asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana ngengxabano phakathi kwabantu be-CCC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto kuqala vele kunjalo iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazi bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena uNkulunkulu wathi dala sinjalo
ngezinye indlela lithi ibandla lesi sisi kufanele lizinuke amakhwapa
exactly bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi be sisithi thina abantu be CCC bathole inani labantu abangena kuParliament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuParliament so kusiza bani konoku iZANU-PF yokwenza konoku
lale kuma-committee lixoxisana ngalokho kungakayenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla eZANU-PF
siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangikona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangikona bona laba abethi ukuthi ngibereqi abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngabo abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngabo even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa sanjani into yangkhona ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yaphathana njengeizinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isi zileta ukuciteka kwegazi asisakufuni vele ngoba kusizulu
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisaba alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kula nto engapheliyo labo bazakuswa ngabanye abantu so kumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza sanjani ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyayize ngabe sisihlulekile kodwa uNkulunkulu usesihlalweni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho
lo ngumfundisi Raymond Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obexoxa ecingweni lwasithandekile emhlanga oweStudio 7 ekobulawayo Amabutho e-Israel aqhubekela phambili esesibhedlela seShifa eseGaza kulandela ukungena kwawo kulesi sibhedlela ngolwesithathu edinga amabutho eHamas asefakwe yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel ithi iHamas ilesigodlo sayo phansi kwesibhedlela seShifa njalo icatha ngezigulane lezisebenzi zesibhedlela lesi okuyinto elandulwa iHamas leziphathamandla zezempilakahle eGaza. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi impile imiso ukuze kuvinje ukufa kwabantu makhaza. Abantu asebefile kulimpi eGaza kubikwa sebesedlula inkulungwane ezilitshumi lanye ukuthi e-Israel kubika kufe inkulungwane lengxenye njalo kulabanye abalokhu bethunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwane Ndlovu.
Ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama-Israeli abasobanikazi bendawo okokuqala ikokuqala okwesibili amaPalestina atholwe ngama-Israeli evele ehleli lapho baqala ukuweba indawo babathathela indawo ababehlala khona mina njengomuntu okwaziyo lokho njalo njengesikhulumeli sezabo ngithi ama-Israeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48 kodwa-ke into abayenzayo okuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile i-United Nations yakutsho lokho international law yakutsho lokho ukuthi into yenziwa ngama-Israeli ayiqondanga okwesibili okwesithathu into enziwa eHamas ukungena Israel ibhuqe ibulale abantu besifazane abantwana layo kayiqondanga kodwa okokugcina into yenziwa ngama-Israel khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine ayihlukananga le nto yenziwa nguHitler lamanazi kuma-Jews kuma-1945 abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa
yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu
ukusobala ukuthi amazwe asupporta iPalestina agoqela izwekazi leAfrica ngabantu abacelayo abasebeveze sobala ukuthi impi kayime into ethiwa yi-ceasefire yenziwe kulungiselelwe ukukhothisana umlotha impi imile nge-ceasefire bese kulungiswa ama-securities awe-Israel. Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine kodwa-ke indlela abathethe ngayo into yabo inkinga ukuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona bafuna ukubhuqa becede amajuda wonke kumhlabeni jikelele konke lokho kumele kulungiswe ngokukhulumelana.
Lo ube ngumnumzana Msongela Ndlovu, ingcwethi yezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilokhu ligcizelela ukuthi elezano PF liyahlukuluza amalunga alo njalo lincedisa umnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi ungunobhala jikelele we-CCC ukuxotshisa amalunga aleli bandla ePhalamende, emakhansili le-Senate. Kodwa ibandla lezano PF liyakulandela lokhu. Ukuhlaziya okuningi okwenzakalayo ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kulakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF njalo engumkhokeli wenhlanganiso yeFAZ endaweni lomnumzana Solani Njemnyama Moyo ongusenator weMatabeleland South ekubandla leTCC onguye osungula lingxoxo.
Singaba le-election sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lo mbuso wengcindezelo bayafa. Sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja babulawa. Akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi engaphikiswa. Njalo kunye simangele silesithuli ngama-recalls nango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls ibandla elokwehluleka eliyilo lezano PF lihamba phambili ngokugijima ukuthi barikhole amalunga ephalamende, amalunga esenethi, amalunga ekhansili bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxaba ngcoza elizweni?
Angivumelani laye sibili, usesithengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ma-abductions ayenza iZANU-PF, akula kubulala okwenza iZANU-PF. Ntemba bamangala sibili beqedi election leyi bebona kuyi-election ezathi lokuthula okuthize. Wathola ukuthi hayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generator u-opposition i-CCC. I-CCC sahlala sikhuluma sithi wabani lama-structures, libe lama-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le ukuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sosenza ukuthi belwe bodwa becatshisana bebulalana sebegijima bethi yiZANU-PF. Ungakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo sebefuna ukungenisa ibandla leZANU-PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo which emanate for iindaba zabo zokungabi lama-structures. wazi ukuthi Chabango umuntu wabo wavela kade engupropitcha chairman wabo umuntu wabo abadlalayo abasebenza laye lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama issues akhe lalaba abamadvisor ukuthi enze ama records bayawazi kodwa bafuna ukugijima bethi yizalo PF.
Nanso ke indaba mnumzana Moyo liyazinuka amakhwapha na
akulalo umuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi zalo PF ingumbulali yabulala ngibe sengisithi ke njengobana yena etsho ukuthi ungu-chairman yefazi uyakwazi ukuthi ukhetha zanga lukhululeke yibo ababehlukumeza abantu yibo ababenza igama-election underfazi silobufakazi obukhulu kakhulu babebhizi bafaka amatafuli ezano PF yena ngomunye ingqungquthela yakhona yibo ekhuluma kanjalo njalo ebesesithi thina sibulalana sodwa thina esikwaziyo ukuthi nxa ingaba umthetho wezimbabwe yena leyo government esiyebusayo inamapholisa inama-CIO kungani ngababambi labo bantu ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo bonile umuntu ethwele i-AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi i-CIO umuntu wabo wayengabuthwanga kathesi ilizwe lifile i-corruption yiyo yodwa izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube nama-recall ungananzelela njengoba bethu Thabangu siyamazi Thabangu akazanga ebe ngu-chairperson we-CC njalo futhi kumele bebekwazi ngizwa bethu asinama-structures manje nje ngu-chair we-cluster yebulilima na siyakwazi ukuthi sisebenza njani bafunelani ama-structures bafunele kufunele ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyenzile kuThabangu uThabangu ngathi nisematinoti erikhola umuntu wemtari umfowethu nje uzakhuluma ekini sine-confidence ukuthi one day uNkulunkulu athi sizichutha sizakhululeka baqala ukubulala from 1980 until today any election ibale igazi phansi thina sazi sibulale muntu
ingqobe isikuwe mnumzana Msaki gqiba khonapho hle
ubaba ukhuluma izinto angena evidence lazo ephinde ekhulume izinto efuna uNkulunkulu ukuthi esole isimpathy eyamanga ebantwini yiyo isimpathy abatshona bekampela ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazwisisise because ungenisa uNkulunkulu lapha angengeniyo lalapha abaphambanisa khona lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine uNkulunkulu is more powerful than anyone uyekelelani ukuthi bengene bewine umsebenzi wabo yikuthatha into abakhuluma emabhawa sebezifaka lapha kuradio sokungani liqiniso indaba yefazi yama-desks thona siyikhuluma yipolitician bani angakwaziyo kathesi siyakwazi ukuthi lisisendele lezithombe e-South Africa labo befakile ama-desk i-DA ifake i-desk yayo i-ANC yabo ifake i-desk yayo i-EFF ifake i-desk yayo namalembu abo yikho abakwenzayo so yi-standard practice abakwazi nje kumbe mibe abatravela babone ukwenzakala kwamanye amazwe azake sizwe kuthiwa yikutshontsha i-election lo izanu PF ayibulali izanu PF yiphathi eyokuthula
lo ube ngumnumzana akudakwashe Msaka ilunga lebandla lezana PF njalo ngumkhokheli wenhlanganiso yefazi endawonye lo mnumzana Solani nje emnyama moyo ongusenator weBathabeleland South ekubandla leTriple C bebexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga oweStudio 7. Ngolunye udaba inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabeleni seMathabeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaxiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulomhlubulo. Udaba lolu silwabelwa nguNokuthi Abadlamini.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaxa kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impilakahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yokubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile okutshengisela ukubana aphathekanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingancedisa ngawo ukuba siwavikele amadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuyakhuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho zamadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingaziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe nginokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokuxotshiswa ezikhundleni kwamakhansila ngamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke ngozithu saphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelelo ebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Singake ehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisishiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona
kwezombusazwe elizweni. Ukukhangelelwa ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancis Town kweleBotswana, kule inkonzo ezaqhutshwa koBulawayo amphitheatre kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. NguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.